Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuza imali inyanga lenyanga usuku ngosuku.
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethulwe namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024.
Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayika yenziwa ngithi ayika implementwa ilokhe iludaba olucezwayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela eParliament incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isigaba sePennsylvania kweleMelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank owe Africa's Pulse owethulwe namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe akuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC, leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana lemibiko yomphathintambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu eAfrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ukuhlaziyelo lidaba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo lela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuza imali inyanga lenyanga usuku ngosuku iviki ngeviki. Abantu banenge abangazuza imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kutsho khona ukuthi abantu abanenge bahamba besiyalala bengadlanga, kuse bangadli, abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni, abasenelisi ukwenza zezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo okumele ilungiswe ngokuba buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyiwa phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla okubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho yikuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli. Ngoba ukukhweza intengo yezinto ikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, kuphingasileli ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo. Yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona zingaswela kahle.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo, angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphokethini abantu, bathenge ngayo ishukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagetsi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamthina, lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe isiqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisindo ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulapho yabe isiloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele abantu nabantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumende ufanele akulungise ngokuphangisa ingakaphelelwa ngamandla ingakafika ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela ephalamende incwadi khonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amandla lezibopho zikahulumende kumele kudluliselwe ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asi kubeki sobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokheli weMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ephalamende esithi leli dale kumele lilobe umthetho ocacayo oza kupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years iConstitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba ekuchapter 14 eyedevolution ayika yenziwa mbe ngithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza iConstitution ama provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngokuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuhulumende bama provinces labo hulumende bezabelo. Le into uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhangele. Ngaleso sizathu ngihambise ipetition eParliamente ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 weConstitution yeZimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iParliamente isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sisithi into iappropriate sichoni simeza njani uappropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate sesifuna ukuba kwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni ni sokutheni kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okuthi ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
I-devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithone zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-projects okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikolekte izabelo ama taxes khonapho ku local level, ama tax azasebenzisa ukudevelopa icommunity yona leyo. Yiyo i-devolution of power, hathi lokho abathi kukhona kathesi abathi i-devolution besitsho nje amapenanyana emali abaqhubela ama-province bethu beqhubela ama-district lama baphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi-priority. Isingaphi i-devolution khonapho? La kathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye approve eHarare ukuze i-budget yethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni kufinalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo i-devolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ubengabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale lePhalamende eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuchoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale lePhalamende? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala idale lePhalamende njalo ofundela ukuba ligqwetha. Lo mnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Umlalazi wake wasekela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Nxa ubuya uzuzwe izinto enjalo sifuna ubana udikleye nokuthi right ngizoyenza lokhu imali embuyalayo imali engaka emfuyifaka entweni le enje. Sibese sikhangela phela thina njengabanikazi belizwe nxa sini thina angitsho ukuthi iZANU-PF ngabaye badle bethi ngcosu zempilo. Ngitsho wonke umuntu uhulumente, uhulumende womuntu wonke. Sesikhangela ukuthi umuntu lwana ubuye yini uzoyenza khona akutshiloyo. Ngoba phela nto abona kulezi nhlanganiso ezibuyayo zicathile wesikhathi zagcina usumangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwenza hayi abantu laba babuye uzofundisa lokho and soke siyakwamke ukuthi yikabafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi ukuthi yikho kanjani abakujongileyo khonokho. Asho ukuthi na uphaphabe usibona umntana wakho ese-enta fanifani kanti sefundiswe enye into engayisiwo. Yilo udingeko lwebhilileyi ngamafitshane babamthemba.
Ye baba Mlalazi, ubumuzwa lapha ukuthi uthini ubaba ugolide? Ngena khonapho utsho uyatsho ukuthi ye kumele kuhlolisiswe ukuthi kuhamba umuntu ulandani, inhlanganiso zilandani kwele Zimbabwe. Ye kuphose lakho khona.
Ibhili le that seeks to regulate ama-NGO yikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi. Yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperator okusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshela iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni osokusimangalisa ke ukuthi lanxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le yiphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama disruption kuma public hearing kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo ukuthi omunye owakwechuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe lo wakoDube lo wakomoya bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi ZANU-PF ithumele abantu ukuthi bazodisrupta ayisikoko kokuqala uzakhumbula ukubana around 2009-2010 somewhere there sibhala i-constitution saba lama-disruptions a-serious kakhulu angazi ukuthi ochuma labangani bakho mnangagwa bathi lizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke owenza abakufunayo
Chuma kuthiwa lina vele lifuna ukuthi lenze santana.
Akusiko khona okuhlungu mfowethu umlalazi. Ngiyabona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kwameqaka sengakubale kuhle. Ngithemba nawe uThembo unje uyakwazi. Akula lizwe whether kumbe kuse-America, Britain, wherever. Okutho khona ama-NGOs abuya asebenze nje kuphela nje bahlana bengela governing act akula nto enjalo lokhu ngiyakuphendukela sibili yithi sodwa ebesilokhu singakabi lomthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza e-Britain awusuzuthi uhambe uyokungena nje usuvule i-NGO yakuzosebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani ukuhambe njani ukutheni even i-America name whatever vela ula besiyokusayekela abantu laba besenza abakufunayo kungakhathaleki ukuthi una kutheni awula nto esiyesabayo ama-public hearings lawa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu oseparliament ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzele umathanda besenza ukugaka wabo they were paying people bebabhasa loko babhasa ukubasa kumavenue zona lawo ukuthi behambe beyodifenda ukuthi ona ibhili le ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwakhona kwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebe-disruptor so kwesi sikhathi yikho lapho adusuka kugcine sokusenzakala izinto ongabenanga zenzakali
mnakazi uyavumelana logolide khonapho
ezimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna ureguleta abanye bethu siyazi ukubana uma bethi bafuna ureguleta bafuna ureguleta ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayithi rentshe yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi in terms of lokho akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani it's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi yona sibona izisebenzi kahulumende amapholisa bahamba ngezicathulo ezidekileyo
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo njalo owake waba kubandla le-TCCC elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela eParliament bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 Kweziphathelane lelemelika isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukaLwezi intatheli izindaba eVOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Sanchez ufundisa izifundo zePolitical Science eKolejini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Savotela Joe Biden umnyaka 2020. Sonke isikhathi kwaba lo mehluko wamavoti angu 40,000 kube 80,000 esigabeni esilezigidi zabantu. Sidabukene kancane.
USanchez uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho elizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. This is still
one inkulumo kubalandeli ba Biden beveza okuhle osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe beloke bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekhoduze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla eenergy ngezimota ezingasebenzisi mafutha epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagetsi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagetsi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulenyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Ngizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagesi licandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kala sithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo. Eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngumbono ovela eScranton kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyona le iviki ukungokwesine kuwonale umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America. A promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika. Izithembiso zenkululeko, impumelelo lokulandelwa kwemithetho. Hatshi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Kati abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona beququzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba leThe Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguthiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nxa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavotela bayibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intathezi zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le Highlanders libe ngutshiki lobhanqa le 1-1 lele Manica Diamonds emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Barberfield kobulawayo. Iboso yeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela, kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. iManica Diamonds yiyo esibuyelilela njalo phezu kwengalane yemiklomelo, ilandelwa yiFC Platinum, yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. iDynamo siyona ihlezi kuzinga lechumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7, injani wothungamela ingoma? Athina sikhathele, sesikhathele nje iZanu-PF, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala yenza into ayaziyo phela kuyakhala namamoshari, ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu azazone nawo uNkulunkulu. Hayi bo, ayisikhathele ngeZanu, hayi sikhathele, sayiphuma, ayiphuma, ongene enye phakathi. Uzonde izizonde nje la inyamazana, hayi bo.
Studio 7, Studio 7, injani wasakazi? Abalaleli, thina siyaphi? Ila boni ndlala ngapha umgatsheni okhulumayo ngase Queenies athi uthini lo ndoda lo abathi ngichabangu lo uthi sejoyinile yini ngani? Haya ngiyamangala, abanye abakhanya bemsekela nezomamalwane khanya esekela uchabangu. Chabanga zangaza kukhuphe vele into eqakathekile ekondile, baye vele ezifunela imali from ekuqaleni. Wa-recall abantu kasareplesanga indawo eziningi, waye ba-recallelani nxa ingalabantu.
Hello, hello Studio 7, siyayibonisa ukuxabana wathi nabanye kuyasijabulisa, but siyamangala nxa bengani bayala ukuthi abakazakathi kungafaka ubani bemamele abantu kungangena ngochivayo kunaphamba, because siyambona umnangagungani ubambane kakhulu lo chivayo. Nanko kathi sibakhipha umkhulu lo wamapholisa endlini leyarayale indlela anazibayinika uchivayo ngaliphi. Asikamotivayele sikhundla kuZanu-PF, but ekushedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028.
Sipingile, sibonge Studio 7. Ngilokudana kakhulu ngokuzwa uJob Skhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani, kube labantu abamgxekayo abantu bezano baphika amaphika nkani ukuthi yibo abalesandla empilweni kaJob Skhala ukuthi be lento eyiyona zekwelatshwa page yabaphika. Ihulumene kamnangapha le cabinet yakhe abantu bakhe bezano, yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona laba abalesandla khona? Bonke labantu ababulawa izano lamanje basaphika sisikukurawundi kuze kube namhlanje, labantu abababophayo, labantu ababanyamalalisayo, akukho lo yedwa abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lo kumbe lokusambulalela lo, baphika konke bangamaphika nkani. So uJob Skhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho, wakhulumela amaqiniso ngoba ukuchuba abamenza lona vele luningi kakhulu. So hayi sithi uJob Skhala kalulame, siyabonga.
Studio 7, salubonani. Kahle sicela ukuthi uChabango eke stake kathi manje into oyilandele ephalamende yini, njengoba nasihamba esey-1 abanye sebaxotshile bonke, ulandeni ulande wonama ice cream lawo kathi ulande. Kodwa esikwaziyo ukuthi angeke last iZanu-PF izambulala kuphela. iZanu-PF futhi iyabulala, izakhampena ngawe ke nila. So kuthiwa ubule opposition party, lokho siyakutshela sifuna ukushansi kukuwo. iZanu-PF iyabulala, yabulala abantu abaningi kakhulu, isitimela simadoda amathole egcile amathamba abantu abafile. Uthengisa iBulawayo yonke, usiyasithengisa wona kungesikhathi sento ngawaqeda abantu abaningi kakhulu. Ngabe usubulele iBulawayo yonke, akuzama ukuthi kusihloniphe mfowethu, ngoba into elanje ephalamende awusayazi. Shuf ilandi kuyalengisa ikhanda nje ephalamende, ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo, adle sibone uzaphika, kodwa siyakwazi aza kuvulala phela ama ice cream yafa kuphi wandenge ubaba uNkomo basile olimkanda uphahla bafa uNkala bafa ngayi iZanu-PF chuma lapha ni Cosmos City Johannesburg.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo Asihluzeni Bomama, sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank oweAfrica's Pulse owethulwe namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ayezekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo, nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.